sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzeli isantando ngoba ebona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. Amalunga e-MDC athi asaxwayisana lamagqwetha ngodaba lokuhlukuluzwa kwawo ePhalamende ngamapholisa njalo ayagcizelela ukuthi abesifazane baphathwa ngokungalanhlonipho.
Omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi ikwemvula izigofu bezama ukuthi basidonsele phandle. So ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze, umunye abamba isinqe, umunye amdonse ngezigogo. Ugcine sisala sinqono phambi komphakathi.
Imidlalo yeCastleleg Premier Soccer League ifike komlindi uyagcina namhla. Kumidlalo eyithoba minwembili edlalelwe enkundleni ezijiyeneyo zelizwe.
Ngithanda ukuthayela ihlombe imuli yethengwe yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye. Akusiyo msebenzi kaTaura Emangwiro kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzeli isantando ngoba ibona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. UMnumzana Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe leZANU-PF eMrombeti Growth Point eZwimba eMashonaland West lapho abonge abantu ngokumvotela ukuthi abe ngumongameli ngokhetho oluqhutshwe ku-20 kuNtulikazi. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga e-MDC awaziphathe ngemfanelo ngoba esutha njengoba uhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lusebenza kuhle elizweni. Uncome umuyi owayekhokhela ibandla le-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai esithi wayelesithunzi. Uphinde wakhuluma okunye okunenginengi okugoqela ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny, EZDD, sikhuthaze umongameli Emerson Mnangagwa lenkokheli yakhe kubandla leZANU-PF ukuthi belandele isibonelo salo owaye ekhokhela abasakhulayo kuleli bandla uMnumzana Jim Kunaka bavume amaphutha abawenza kumalunga amanye amabandla ezombusazwe ukwenzela ukuqeda ukufuthelana elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le yethulela inkuthazo emhlanganweni lentatheli zindaba emahofisini abo eHarare okwethula umbono wabo phezu kokwavezwa nguMnumzana Kunaka lapho esipha ubufakazi phambi kwekhomishini eqhuba umsebenzi wokudingisisa iqiniso phezu kwalokho okwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi edolobheni leHarare okubikwa wadutshulwa kwalimala abanye. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselimo Magaya uthi liyancomeka inyathelo elathathwa nguMnumzana Kunaka ngoba akukaze kube khona owebandla leZANU-PF oqunga isibindi ukuchaya egcekeni imisebenzi yaleli bandla esexotshiwe. Kungalesi sizathoke sithi kumele umongameli Mnangagwa laye alandele umzekeliso kaMnumzana Kunaka.
I believe very strongly that he is the architect, the designer of what has been happening in our country.
Nguye umnini wayo yonke into ebisenzakala elizweni. Kungakho uZulu angeke emukela umuntu onjalo ngoba esesesikhundleni esiphezulu engazange avume izono zakhe. Ngithi mina akasilungelanga leso sikhundla akiso ngaphandle kokuba avume izono zakhe. Ngumuntu olamanga, olobuqili, olobululu wenyoka ngaphansi kolimi lwakhe lomuntu.
UBishop Magaya uphinde wakhuthaza uMnumzana Kunaka ukuthi aphenduke emisebenzini le emibi athi ubeyenza azinikele enkosini uJesu Kristu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe, uMnumzana Khaliphani Phugeni, Uthi ibandla lakhe liyawunqoma umsebenzi osuqhutshwe yikhomishini le.
Kodwa ikhomishini le la siyibamba icondemn ekuthini kunabantu abavela kule ikhomishini. Bethi sebekhulumile kule ikhomishini dukuduku sebelandwe ebusuku njengale induna le eMatsabuth. Sebelandwe ebusuku ngama-CIO sebehlukunyezwa ebusuku ngama-CIO. Nangu lalowo bhuti loko obulawayo. Usehlukunyezwa wabotshwa phambi kwayo ilokhuzeni ikhomishini le bekhona labo lokhuzeni othabani impofu abayiba babe ngamalidi lokhuzeni advocates aleyo khomishini. Konke lokho asikuboni kukuhle ngoba akwenza ukuthi abantu bahambe ngokuzimisela kule khomishini. Uzohamba njani ngokuzimisela ukhomishini okwazi ukuthi uma uqeda lapho uzobotshwa kungayenzakali lutho.
Inhlanganiso yeZDD ikhuthaza abanye babo abezokholo lwesiKristu ukuba bakhuze inkokheli lapho ephazamisa khona kungelakwesaba njengalokho okumunye ethiwe ngumbhalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abafundisi bathi kuqakathekile ukuthi bakhokhele inhlelo zokukhomisana umlotha ukuze ilizwe libe lokuthula. Lokho bakukhulume ngemva kokuzwa abufakazi bobunzima obehlela abantu ngesikhathi sombhoqazwe wegugurawundu ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Intathe yezindaba yethu bathabile Mesuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Reverend Ray Motsi, owe-National Transitional Justice Working Group, uthi ibandla lilomlando wokungenela endabeni ezinje ngoba yikho okuchiwa liBhayibheli.
Izinto ze justice lokhu polisa amanxeba akudala umsebenzi wamabandla lamaKristu ngoba lapho kukhulo umuntu ogulayo ofelwayo umuntu nga sehlukuluziwe abantu bechurch bayagijima besiyomkhalela lokumduduza. So kufana lalokhu esikwenzayo, yiyo indlela lesizathu esiyenza ukuthi thina abechurch kumbe abantu bezokholo singene phakathi. Ngempela ngumlando webandla ngoba iBhayibheli lithi lona ivangeli eyigcweleyo uvakatshela abahlentolongweni lokukhulula ababotshiweyo isikhale labakhalayo, yiwo umlando webandla lo.
U-Apostle Petunia Chiriseri, ongukomishina weZimbabwe Human Rights Commission, uthi kufanele abantu behlawulwe ngoba balahlekelwa kakhulu.
Kulokwesaba ndawo zonke, so ukulunga lokuthi lapho kuphambaniseke khona kulungisiswe emthethweni kuvele kuseBhayibhelini khona lokho. Njalo kungase kwama khonapho kuqhubekele phambili kube lami abathi ngesikhiwo ngama-reparation lawo, singathi repair work, ngoba phela lapho kuphambaniseke khonapho kuchitheke khona amanzi kumele akorotshwe. Kungaba yinto enhle khonapho ukuthi yena uhulumende njengoba sethathe amalungelo amehlo kangaka to take the first step, kungaba yinto enhle bangathatha futhi a further step, a second step.
Omunye wabafundisi uReverend Obed Shatai uveze ahlangana lakho ngemva kombhuqazwe ngesikhathi ethunywe ukuyajumayela eMbembesi kodwa engalwazi ulimi lwesiNdebele.
Wasengidonza ngesandla wasengijengisa lapho kwa kwakhiwe khona iChurch endala yakhe yodaka wasesekhomba ke labo kwa kulomnyango khona ukuthi uyabona la utata wami wabujelelwa apha manje nawe uyabuya namhlanje lapha lokuthethisiona sakho.
UReverend Shatai uthi waqalisa ukufunda ulimi lwesiNdebele njalo lokhu kwamsiza ngoba abantu bacina besenelisa ukuthi bekhulume laye ngalolu daba. Abafundisi bebekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yeCenter for Study of Violence and Reconciliation ibambane leNational Transitional Justice Working Group kanye lezinye izinhlanganiso ezizimeleyo njalo ubuhlanganise amalunga emakhomishini ebona ngokukhumisana umlotha, iNational Peace and Reconciliation Commission kanye leZimbabwe Human Rights Commission. Abafundisi loZulu. abaphe ubufakazi bakhulume ngokubulawelwa izihlobo, ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokuchiselwa izindlu lempahla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Harare, siyalichayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise Crown Plaza Hotel ngolwesithathu. Kwabakhuthwe yile ingxoxo, ithuba lisasekhona. I-Studio 7 Air Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lokuthi kanti kungani uhulumende elokho engakasunguli umbuso wezabelo, i-devolution, inhlelo zentuthuko esigabeni seMathebeleland South. Lezinye ihlupho elibhekane lazo kulumango. Nanti ithuba lokuhlangana lami uPraxedes Jeremiah owe-Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Lwezi kusukisela ngo-10:30 ekuseni kusiya ngo-12:30 emini e-Apex Lodge eGwanda. Yingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eye-Facebook emakhasini ethu awe-VOA Shona, VOA Ndebele le-VOA Studio 7. Lingakhuthwa ileli thuba lokuphatheka kulolu hlelo kulingxoxo.
Inengi livotile kukhetho lokudinga ozamela iMuthoko North edale lePhalamende kanye loCouncillor kaWard 16 eChigutu Rural District Council. Isihlalo seMuthoko North sona sachiwa isiphathamandla sebandla leZanu PF uNkosikazi Mabel Chinomona. Njalo inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Support Network iZESNI ithi iyahlolisisa ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Okwamanje sesilichiya ezandleni zika Chris Kande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngo Chris Kande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Arnold Ndabuka, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo, ngabe ngiyanda.
Yeah, hayi, siphilile, siyathemba labalaleli baphilile. Ungasitshela mnumzana ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguhulumende weSouth Africa ukubana abasoze bephiwe ama birth certificate, incwadi zokuzalwa, abantwana ababe bezalelwa khona ngapho abazali bengabavela kwamanye amazwe. Ukubona njani?
Hey, lona inyathelo angazi mhlambe uhulumende uyabe libheke yena ngeyindlela, kodwa umzali mangabe umtholele khona la cishe uyinzalo yakulelo lizwe umtholelekile angithi.
Ye, kodwa ke wena ngokuzwa kwakho kumbe la ngokubona kwakho bakhona yini osuke wezwa bekhala ngodubo lokubana abantwana bazalelwe lapha amaphepha angani ayahlupha?
Baningi kakhulu abakhala ngakho sibili okuyinkinga kwakhona, ongakuthi umntwana uma ngabe engenayo incwadi yokuzalwa noma ngabe ubani ongenayo incwadi yokuzalwa uphila kulo mhlaba limbanga yabo umuntu ongaziwa ngithi, noma ngabe kuvela inkinga awazi ukuthi mhlambe ungubani wena waziwa ngithi. So ukusilakala kwencwadi yokuzala emntaneni yabe kuyinkinga enkulu kakhulu, noma ungabe mhlambe urejista into ezithile iyadingakala incwadi yokuzala yomuntu vele. So kuyabe kulimaza kakhulu nawe njengomzali, even nawe umntwana kuyabe kumlimaza mpela kakhulu.
Sike saxoxa labanye abathi kuzagcina kusenza ukuthi inengi lalabo ababe bevela phandle kwamazwe begcine sebechada abantu abaseSouth Africa kuyindlela nje yokuthi amaphepha alunge. Ukubona kungayenzakala into?
Kuyenzakala khona ngoba vele kukhona vele asebekwenzile khona lokho ukuthi uzame ukuthi mhlawumbe ulungise impilo yabantwana, okanye nami ngigcine ngithole mhlawumbe i-citizenship ngoba sengishade umuntu wakulelo lizwe ngithi. yenze kampela into ezifana nazo nalezo ngoba uyabe kuyaso kulicebo ukuthi nawe uthole lezo zinto ozidingayo ngempilweni.
Ya manje nxa sikhangela olunye udaba olufanayo lwamaphepha lawo amapermit, sizwa kuthiwa bakhona sebephiwe asebayatholile amapermit. Ubona kuludaba olulokuthi luzaqhubeka lokho lukhulunywa ngalo yini lwamapermit lolu, kumbe sesifikile isikhathi sokubana abantu babuyele ekhaya?
Ha, lona ngendlela abavuselela ngakhona ithemba sisasenalo ukuthi kuzaqhubeka mpela bevuselelwa, ngaphandle mhlawumbe kungaba nama-sanctions futhi ukuthi mhlawumbe sokuvalelwa ama-channel thina singabantu ukuthi sibhacekise lapho esibhacekise khona. Kodwa ithemba lona sikakalilahle ngoba njengamanje sisiwatholile ngokuvuselelwa khona lokho kade sekuphelile. Siyathola ngokuningi, sisasenalo ithemba ukuthi mhlawumbe noma kuphela lesikhathi abasinikeza sona manje lesi esilandelayo laso bazasifulela ithuba ukuthi basifuselele futhi sibe nawo amaphepha alungeleyo ukuthi sihlale khona la.
Khona kunzima okunganani ukuphila eSouth Africa ungela maphepha akuvumelayo? Siyasibone baningi abacapha umngcele bengelawo maphepha. Kunzima okunganani?
Yabona ke leyo inkinga enkulu kakhulu. Kunzima ngoba silana ngokuzodinga mhlawumbe amadlela amhlaza uthi mhlawumbe noma ungabe uthole umsebenzi wokuqala awungeke uwuthole vele ungenawo amaphepha. Uma uthe waba nenhlanhla liye wathola lowo msebenzi ungenawo amaphepha, ngilindanga leholo leli olinikezwayo uzonikeza iholo elincane, kuthathwa i-advantage yokuthi awunawo vele amaphepha alungileyo ukuthi ube khona la. Ngilindaka usebenze ugcine ungagolanga akwazi ukuyaripota ukuthi wena usebenzile wasebenzela ihara ngoba ungavumelekanga vele ukuthi ube khona lapho okokuqala. So kuba yinkinga enkulu kakhulu vele ukuphila ingenawo nawo maphepha kule ndawo, uyabona. Inkinga kakhulu esibhekana nayo ngoba vele siyasilande yona umsebenzi, kuyabanzima ukuthi uthole vele ingenawo maphepha. Uthi ungawuthola limlanga usebenzi ungaholi ngoba vele awunawo maphepha. Uthi ungaholi uhola imali encane kakhulu engalungelayo lowo msebenzi usukuwenzile. So yabe kuyi-challenge enye enkulu kakhulu. Sithatha noma yini konke abakunikileyo ukuthi lawe uzame ukubeka isinto etafuleni.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Okay, hayi, ngiyabonga ithuba lokuphinde khona emsakazweni. Ngibonga nabalaleli lapha emakhaya. Singilele laphana ekhaya kwethina la ngizalwa khona eToronto. Abanawami noma abanje laphana ekhaya bonke abangaziyo, ngiyabingelela, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Arnold Ndabuka ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana besixoxalo uNkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngengxabangxoza eqhamuke kuleli dale. Siyakwamukela kuhle.
Kezathi babhaza namaphoza zengeni. Okusikhubile kakhulu kakhulu omama ukuthi uma umama ungumuntu wesifazana, ipolisa eliyindoda lifike likubambe imilenze, izigqoko esizigqokayo bezikhwela zifike esinqeni, okuthi uvele bebesembula ngokuthi sale ukuthi sihloniphe umnanga. Kathi umnanga kazimhloniphi ngoba njengelabandla ye-MDC sithi kanqobanga kukhethwa. Laba abadojiweyo ngodlakela bekhitshwa ephalamende bebefakwa emgodeni kule migodo nje egcweleyo ephalamende kombana. Bathi befika emgodweni bebehlangana nama-CIO abagqoka amasuti namaglazi amnyama, bebebatshaya ungazani babhula umuntu. Umama ukore bebesithi nxa bedlale bebenyathela phezu kwakhe. So sanikisa ukuthi siphume laye, sasesicela ukuthi basibizele i-ambulensi. Sahlala ihola lilodwa akula ambulensi ebuyeyo, sagcina sifonela ehofisini yebandla lethu ukuthi basibizele i-ambulensi. I-ambulensi ithe isibuya kwathiwa kayivunyela ukuthi ime egedini lephalamende, kumele iyemela ba 200 meters. Sathi yebo sikubonile, sagijima umama bagijima bathatha i-stretcher, savuya i-stretcher. So sonke sinje kasikwazi ukuthi stretchers zisebenza njani ukuthi usehlisa njani but igcine samelise ukuthi simthwale simfake stretchini mama ugore sihambe laye elokhuza esibedlela but udubo lube khona ngolo ukuthi ngemva kokuhlukuluza enikwenzileyo yeparliament njengomuntu ovele obulaya isifuba engatshaywa yitiye gasi njaya yizami ngetiye gasi angikapholi so bese ngisehluleka ukuphefumula ngizama ukuthi ngincedise futhi lowo munye wami kade sengimele so nje ngilokhu engizama ukumdonsa hhayi isifuba sahle savala ngase ngahluleka ukuphefumula bengiqaleke khona sase sihambe esibhedlela hhayi basibamba abambi odokotela but sisabile ukuthi silale esibhedlela ngoba sokusenzakala kuleli lizwe asisakwazi ukuthi ukutshoni sokusesabisa ukuthi ulale esibhedlela ngoba kuyenza kathi bakulande ulele khona bafike bakuqedise so cela ukuthi baselaphe nje siyegulela phambili sikhulume namagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ngoba kalukho emthethweni njalo kalukho esisekelweni sombuso ukuthi amapholisa angene ephalamende
kungani uqotshwe omama
besiqotshwa sonke obaba labomama kodwa abakade behlezi eduzane kade bengabomama kade behlezi ebhentshini elaphambili wona ubhichi baya bambambile bamdabuleli ibhatshi bamdabuleli ihembe wabanjwa ngamapholisa alitshumi befuna ukumjikela phandle u-honorable Chidakwa laye baminza njalo futhi u-honorable Mtseyami uthe sebemjikele phandle wathi uphi uyaphuma wahlangana nalaba bamaglazi abamnyama bamtshaya baphosa bambulala u-honorable Murayi onguye ngu-provincial chair weHarare laye bamtshaya baphosa bambulala esetshaya ngama-CIO lawo so omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi yikwembula izigqoko bezama ukuthi basidonsele phandle omama besala ukuphuma so ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze umunye abamba isinqe umunye amdonse ngezigqoko kugcine sisala sinqono phambi komphakathi so inkosi ithi uqakathekile udaba lolumele lulungiswe ukwenzela ukuthi omama bengaze besaba ukuthi babuye ephalamenti kuzomela amalungelo komama
laphana okwembulweni isiqhoko bekuyingozi nje kumbe bebesenza ngabomu
thina njengebandla iMDC izani singeke sayalela ngoba indlela okuyenzakala ngakho kuthi didide ingqondo ukuthi asitshelwa ngokuthi uyabuya thina besingakwazi ukuthi uyabuya sandise ukuthi sithole ingwalo kuma-pigeonholes zethu sisaziswa ukuthi umnanga kuzabe ngesikhathi esinje kumele senze so azange sibe kwazi thina simbone esetshayo umasivelela so ukwembula kwethu I think ngeke ngindlele ukuthi bazame ukusiyanyisa njengoba vele kabasihloniphi njengabomama abamele omama beMDC ukuthi ngisikhathi sonke lapho sisukuma khona uma sifuna ukuthi sixoxe ngakulodaba olusegudwini siyathethiswa ukuthi singamahule sithethiswe ukuthi silala la lenkokheli zethu sithethiswe ukuthi kungena kwethu njengabameli bephalamende sasalala lenkokheli okungasilo qiniso mhlambe enye ubuhlungu ngoba kasilalanga lenkokheli zethu sangena kuzulu sakhankasa uzulu wasivotele
labana-ke amanye amalunga ebandla leno othi batshaywe kakhulu labo abalalanga esibhedlela baphumile sebenjani kathesi
hayi sonke kasilalanga esibhedlela okubuhlungu nje imizimba ngoba uyakwazi ukuthi nxa umuntu uyaze ngani uyakubonda uyakudonsa wena ngapho udonselanga nele abanye omunye udonsela ngalo umzimba uba buhlungu so kwakhathesi okukhona ngumzimba njalo futhi inkinga ekhona yikuthi ningalokhu engatshaywa yitiye gasi kangisanelisi ukuhlala lapho kule tiye gasi njalo ngibona ngazani izani iyakwazi khonokho ngoba kulezi nsuku asebekwenza yikuthi ngibe sinomhlangano wenational executive le-national council sithe silokhu sihlezi emhlanganweni sezansi behlaba umkhosi phandle so abakwenzayo basuka nabantu kweminye imigwaqo babeluse ukuthi babuye ema-ofisini yethu bese betshaya-ke itiye gasi ingaveli itshaye mna kanye baphefumule so kuzokwamele ngibaleke ofisini yami ngisenzele ukuthi isifuba singavali
leyo beyingxoxolo nkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamente asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC amalunga edale lephalamende akhangelelwe ukucubungula uluhlu lwendleko zikahulumende olwebhajethi esanda ukwethulwa ngomvulo andubana abantu makhaza kanye lengatsha zikahulumende ziqhube uhlelo olufanayo umeli webhinga south edale lephalamende umnumzana Joel Gabuza ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngamandla amagetsi ye-energy and power portfolio committee kuleli dale uthi abaholi bamakomiti aleli dale sebeqhubile owabo umhlangano wokuthola ulwazi ngale budget.
No injongo ibingeyokufundisa ama chairpersons ukuthi i budget icubungulwa njani. Nga uminisa ukuyifaka lapha ni budget ufanele kube lawa bantu phela abazakhangelisisa ukuthi kuyini okukhona okungasinceda nje ku budget. Ngokwesinye isikhathi siyabe siphunga ukukhangela ama figures singaboni ukuthi kuyini sibili okungasinceda kumbe okungalunganga okungaqondanga phakathi kwe budget yangkhona. Nabe singadecide lutho kodwa besibonisana ukuthi hayi madoda nxa siza analyze ibudget sizabe senza ngendlela enje enje enje. So esiphume ngakho ukuthi wonke ama chairperson sebelolwazi lokuthi ngabe analyze ibudget bebonisana lo minister labo bayabe le information njalo layo minister yakwanisa ukuzwisisana labo ngoba bayabe sebelwe ingqondo ezifana nayo bayabe sekusame footing.
Selisuka lapha kuyini osokuyayenziwa?
Ya esiza kwenza ngemande ama MPs wonke azahlangana labo befundise ukuthi ngasikhangela ibudget kuyini esikhangela ukuba then sesizaviza ama ministries ama line ministries esebenza la ukuthi labo esinike ukuthi njengoba ke imali inikiwe isikhathi esiningi ayikwananga kuyini elizakwenza elizafaka phambili elizakuprioritize ukuthi hayi njengomali ingakhwali sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu. So sesiza kuzwa ke bona ama ministries sesebenza ke lapho ukuthi all right ama programs eliyashiya iwapi elizowafaka elifini lama programs then for the next 12 months iwapi sesebenza nje si evaluate ona la sizabuyela futhi andi ministries zizafaka zikhuluma imibono yazo abantu sebezafaka imibono yabo sesibuyela ku house siya debate ukuthi hayi minister banikile imali o energy ministry la kodwa bakhala ngalokho ngalokho ngayekela uba ingezelela la kuzaba bese sifaka nje la imizwa yabantu ukuthi hayi abantu bona ngokubona kwawo indlela elincitshe ngayo imali iministry thize kuzaba affecta ngale ndle. So kuyabe sokulabantu phakathi kangela imbono kaministry sibone yabantu sesiba representa nje phakathi kudala phansi debate
inlakho okuguqula
yeah anti kuthiwa ngama estimates la uminister nxa ikhuluma yabe sithi I propose ngayi proposal singamalela singamvumela. So isise ibhili ayikabi act of expenditure.
Lo mnumzana Joel Kapuza umeli webhinga eSouth edalele eParliamente njalo ngumgcini sihlalo wecommittee ebona ngamandla amagetsi kuleli dale. Ukusenjalo umidlalo yeCastle Lake Premier Soccer League ifike komlindo yagcina namhla. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ikhambi elihlezi endaweni yesibili engalanini yemiklomelo yelengezi Platinum Stars libe ngujikilo bhanqa 0-0 leqembu leBlack Rhinos okwempumela etsho ukuba liphutshe elithiwe ngemiklomelo elithumi lambili liqembu eliphakamise isicoco salo nyaka ele-FC Platinum. Iqembu lengezi lilemiklomelo ngamathuma isithupha lesithupha kuthi ele-FC Platinum lona eliphutshe imidlalo yalo phakathi kweviki lilemiklomelo engamathuma isikhombisa lathoba mnembili. Endaweni yesithathu kuleqembu lechikenini lona libe ngujikilo bhanqa 1-1 lele-triangle eloveve njalo lile miklomelo ngamachumi amahlanu lesikhombisa ukuthi le triangle liphutshe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachumi amahlanu lesithupha. Umqeqeshi weqembu le triangle uTaurai Mangwiro utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe lidlale kuhle lonyaka njengoba liphinde laphakamisa lenkezo yeChibuku Super Cup.
Kube lomehluko omkhulu ekudlaleni kwethu kwalonyaka nxa ukuqathanisa lokwanyakenye lapho esiphuthe imidlalo yeligi sisendaweni yethoba munemunye saphinda saphuma kusigaba sokuqala kunkezo yeChibuku. Ngithanda ukuthayela ihlombe imuli yetrayangle yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye. Akusiyo msebenzi kaTaurai Mangwiro kuphela.
Kweminye imidlalo edlale namhla iqembu leyadali bemjikelo bhanqa 1-1 leHarare City iqembu leCapes United leChapunga bemjikelo bhanqa 0-0 kwaba lempumela efanayo njalo phakathi kweqembu leZPC Kariba kanye leBulawayo Chiefs lawo aChina azabhekana kungela qembu eleni lisewulitshayela emambuleni. Iqembu leShabane Mine libhaqabulwe nge-4 kanyangele eRentals kuthi eleMtare City Rovers linqotshwe nge-2 kanyangele eBulawayo City. Ikanti iqembu leNitrude livalelise isigaba sePSL ngokwenza izimanga lapho litshayela eDynamos nge-3 kanya. Iqembu leNitrude ngelinye lamaqembu agunyulwe kusigaba saphezulu ngemva kokuphutha imidlalo yalonyaka esendaweni yezine ezisemsileni wengalane njalo amanye akhona ngabalisa eleShabane Mine, iMtare City Rovers kanye leBulawayo City. ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.